Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Sisithi lilanga le-Valentine's Day lamhlanje ilanga lothando. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi amalunga alo achaye alimaza abalandeli bebandla le-ZANU-PF egogwe nembuziya ngesonto.
Sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo nendaba zabo zokuhluphana mayelana lama-demarcation lendaba zama-constituents. Kulusizi ukubana ke bathi thina singabe si-involved.
Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi alondoloze ukuthula phambilini kokhetho lwalonyaka kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke elizweni kundawana ezitshiyeneyo.
Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo sopolitiki abala abangalaleliyo, abangathembakaliyo, abanye bakhona bazenza abafundisi, babe bekhuluma amavesi kodwa beceda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayetshaya abantu.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba zokhetho sixoxa nommela isigaba sevungu enkabazwe umnumzana Omegas Banda, yena othi kuthuli kulesi sigaba phambilini kokhetho.
Thina njengebandla le-CCC lapha eMadebeni South lokudana kakhulu ngesenzo samapholisa, mhlawumbe ngithi ngesenzo seZANU-PF, ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapholisa akwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi amalunga alo achaye alimaza abalandeli bebandla le-ZANU-PF egogwe nembuziya ngesonto. Umsakazo we-ZBC ubika ukuba kulabantu abambalwa abalimele kakhulu ngemva kokuhlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC. Enkundleni zokuxhumana zomsakazo lo, kulemfanekiso yabantu ababili ababonakala njengani balimele, omunye wesifazane ulalisiwe esibhedlela ebanditshwe ikhanda elikhanya like lavuza igazi. Amapholisa athi asacubungula lolu dlakela njalo kubotshwe umuntu oyedwa. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Jaramba eloba enkundleni ye-Twitter uthe abenze lesi sihluku bazawukhomba olotshwala. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziba utshele Studio 7 ukuthi amalunga e-ZANU-PF abelwisana wodwa kubangwa izikhundla.
Ngiyabonga kakhulu yethu nabesomhlangano wethu ke egogwe umhlangano tukhambe kuhle gogwe nembuziya izanu pepe ifuna ukudisrupt meeting njengenhlala yenza. Kodwa ke sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo lendaba zabo zokuhluphana mayelana lama-demarcation lendaba zama-constituents. Kulusizi ukubana ke bathi thina singabe si-involved kwindaba zodlame. Thina sikhola ukubana abantu kufanele sikhampene lokusebenza ngokuthula njengabantu banye ke sikukhuluma ke sikwaziyo sikupra tiza silendube ehlangana lazo kubana ama program ethi ayaliswa endaweni ezijene. Sizabe sile press conference yethu ke iviki iqalisa ke ubana sikhulume mayelana ke lodaba lwedlame lodlakela ehlangana labo kwenzena ama program njalo lokuyaliswa ke kokwenzwa kwama program yethu kethu ngamapholisa. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi balondoloze ukuthula phambilini kokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. lapho ibandla elibusayo leZANU-PF leliphikisayo leCitizens Coalition for Change kuthiwa bayalwa. Ukuze sihlaziye loludaba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda oyingcwethi kwezombusazwe.
Ukuxwayisa sihlala sixwayisa ukuthi abantu kabathandane, abantu bananzelele ukuthi ukuchayana lokulimazana kubangwa ezombusazwe kakusincedi. Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo sopolitiki abala abangalaleliyo, abangathembakaliyo, abanye bakhona bazenza abafundisi, babe bekhuluma amavesi kodwa beceda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayachaya abantu, kumbe bathumele abalandeli babo ukuthi benze engani bachayiwe. Dlakela oluba khona olwayabelungu lwamaqini ukuthi abantu bachayene, bese kusiba lodlakela olwenzelwa ukuthi kuthiwe kulodlakela into ezimbili ezijiyeneyo, bese kusiba lodlakela olokuthi abantu bahamba bayegolomba abanye ukwenzela ukuthi labana nxa sebebachaya sebe-responda labana abanye abagolombiweyo, bona bese bethatha amavidiyo bahambise emazweni wonke balithumele khona apha emsakazweni bathi besichaywa besichaywa sichayiwe, kodwa ukuthi bona chaywe benzeni babe bengasakukhuphi. Kube lodlakela okuthiwa kwenzakala udlakela, udlakela lwangikhona kudingakale kuswelakale ukuthi kuveke kuvele ukuhambe njani, kanti ludlakela olwenzakale ukuthi olwenziweyo ukuthi abantu umhlaba wonke ubone engazani kube lodlakela.
Singabona lolu ukhetho lungolukhululekileyo yini okokuthi impumela ayisoze ithandabuzwe ngumuntu, njengoba sibona ukuthi abe-CCC bathi bayavinjelwa ukuqhuba imihlangano akho abakhankasi kuhle.
Ukhetho lolo uluvele soluhlelo waba yizigwenxa kusukusele ekuqaliseni. Ngithanda ukuthi ngazise umthwakazi ukuthi abantu bonke ukuthi lokho esikubonayo yikuqhubeka kokwegodlakela kumbe idrama esayaqala ngo-August 1 ngo-2018. Abantu be-MDC, hey MDC Alliance ngaleso sikhathi, khathesi siyatshintsha amabhatshi silasithwa yi-CCC, bayakwazi ukuthi akwenzakali ukuthi banqobe ibandla leZANU-PF. Kodwa kumele baqhubeke besenza izikechi lezi, idrama lezi, ukwenzela ukuthi amazwe angaphandle ala yiwo abanika imali, abayiwo abawasebenzelayo, aqhubeke banika imali. So kabazimiselanga futhi bakwazi labo ukuthi abasoze banqobe iZANU-PF, ngoba iZANU-PF eZimbabwe nationalistic state ele okuthiwa ngobuba umnumzana uJonathan Moyo wathena kuthiwa yi-interest statecraft, ukuthi uhulumende ugxilile emakhaya ugxilile yonke indawo ohamba ubhoda khona ukuphefumula uhulumende. Ungafika emakhaya ngalezikotshweni ezibhoraneni uphefumula uhulumende, ngoba sobhuku babe khona phana bemele uhulumende, bemele iZANU-PF. Akufani ukuthi nxa kuzadlala i-Highlanders le-Dynamos kumbe Manchester United le-Arsenal lihle livele lisuke lihle lithi kuhle abantu bahle basuke bathi wena unompembe lowu akaqondanga kube lo msindo umdlalo ungakaqali. Ungabona abantu besenza njalo ngabantu abesaba umdlalo abakwaziyo ukuthi umdlalo wakho ngasuze banqobe. Ngithanda ngicine ngalokuthi eZimbabwe vele into eyenza i-politics yethibe lodlakela ukuthi abantu ngake ngakhuluma ngiyaphinda, abantu benza i-politics ngezisu bafuna ukuthi badle bonke futhi abeZANU-PF labe-CCC.
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda oyingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba zokhetho sixoxa lomela isigaba sevungu enkabazwe umnumzana Omega Sibanda ongowebandla leZANU-PF othi kuthuli kulesi sigaba phambilini kokhetho. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Linjani lonke sizwe seZimbabwe, mina ngikhuluma ngu-Honorable Omega Sibanda owevungu constituency. Hayi, ngapha kithi umuma muhle kakhulu sikhangela ama-election abuyayo. Abantu bayananzelela ukuthula, akula muntu ohluphana ohlukumeza omunye, akula muntu ohlukunyezwayo, into zonke zihamba ngendlela enhle ehlelekileyo. Njengoba upresident wethu ubaba uMnangagwa esho ukuthi peace, unity and development, abantu bakithi bale mfundiso bayakunakekela khona lokhu. And angikaboni lokhu embhoda, ngibhodile kakhulu kakhulu nge-constituency yonke, ngihamba phela ngisenza inhlelo zami ze-development. Hayi, development inhle kakhulu abantu bathaba bakhululekile angahlangani lomuntu onganu lokuxokozela ngenxa yokhetho lobuyayo konke ngubonayo ukubambana kwabantu konke ngubonayo ukuthi abantu babambene bathabile kakhulu ukuthi kwenze uhlelo lokuba lama elections uDuba nje selukhangele ukuthi abantu abaningi kabaregistanga ukuvota abalazithupha abalalutho kodwa ke ngiyathaba ukuthi uhulumende kaba umnangagwa selungisile njalo ukuthi baphenduke abantu bezeki labe birth certificate and ID registration abe registered bayeza so ngikhangela ukuthi konke lokhu kuzalungiswa kuzaqonda mina ngwami kuyami constituency Vungu kakhulula muntu ohlukumezwa angaboni lutho njalo angiboni kuzaba khona ngoba abantu beVungu bayakwazi bakufuna ungakhohlwa ukuthi iVungu yiconstituency esezandleni zeZanu PF mina ngumP weZanu PF njalo ke angiboni ukuthi kulomuntu ongahlukumezwa omunye lo muntu ongavotela omunye umuntu ongasiye president ubaba umnangagwa ngiboni ngani uthandekile lapha iZanu PF ithandekile njalo siyaphambili asikhangela ngemuva konke kuhle lapha kuhlelekile
ubona abe opposition banjani khona ngapho sizwa bekhala kwezinye izigaba besithi bayaliswa ukuthi bayenze imhlangano khona ngapho ke libabone yini
lokho engikuzwayo okutshoyo ukuthi kule violence ajikithavula lutho kakhula ufuna ukukhampena bayangena bona ama opposition bangene bengu 5 10 20 hayi kabayaliswa umuntu bayakhampisela sibabone kodwa ayingalihlekana nje labantu thina sikujwa ukuthi thina sihamba le party yethu iZanu PF endelapho siyakhona siyawina ama election ngeke sikuze la ukuthembisa khona lo ukuthembisa ivuke ukuthi upresident ubaba umnangagwa uyawina ama election no matter kusenzakalani kungelani nje lobudlongudlongo kukahle kuclean ngoba uyathandwa eVungu constituency leZanu PF iyathandwa
allo ke ngumnumzana Omega Sibanda omela isigaba seVungu enkabazwe engwebandla leZanu PF ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVungu njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele esikhulumeli sebandla lesi-CC esigabeni seMathabeleland South umnumzana Ntando Ndlela yena othi ibandla labo lithwele nzima kulesi sigaba ngenxa yamapholisa
umsakazi labalaleli bakaStudio 7 thina njengebandla le-CCC lapha eMathabeleland South lokudana kakhulu ngesenzo samapholisa mhlawumbe ngithi ngesenzo seZanu PF ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapholisa akwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo ukuthi abantu bahlangane bakhulumisane ngento yabo khulumisane ngamalungiselelo okwenza inguquko elizweni leZimbabwe kusemgcekeni kuba lokho kwenzakalayo kwasomthetho kuyikuganga nje kweza PF isebenzisa amapholisa ngoba basimisa ukuthi senze imhlangano yethu kungela sizathu ngisho esibambekayo ngikhuluma kunje eBedbridge bawumisile umhlangano eMatopo bawumisile umhlangano eMzingano bawumisile umhlangano lalapha insiza kokugodlwayo bawumisile umhlangano webandla leCCC okuyinto embi kakhulu njalo etshengisa ukuba umthetho uvele kawulandela elizweni leZimbabwe thina senze into efaneleyo sabhalela incwadi yamapholisa sibazisa ngenjongo ukuba sifunde sihlangane njengebandla leCCC senze ama meetings ethu singathi ngama rally okuyinto edingwa ngumthetho wemob kodwa bona batshengisele kuba kabafuni senze into esemthethweni bafuna ukuthi mhlawumbe bangcindezele ibandla leli ngendlela zonke abangazenza kodwa lokhu thina njengebandla leCCC kusinika amandla kusinika intshukuntshu njalo kuyasitshengisa ukuba into esiyenzayo yiyo kanye ukufuze sibe siyenza ngalesi sikhathi iZanu siyethukile iZanu yesaba amagwala ayesaba iZanu PF sitatazile sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka
manje kungaqhubeka lokho kunjalo lona ukhetho soluseduze lizathathanya thelo bani
lokho kwenzakalayo umsakazi kuvele kakusethusi yiyo kanye ireaction ebesivele sikhange kunyamazana leyo uthiwa iZanu PF ukuba mayi sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka izivele izatatazela yenze khona okevele sikwenza khathesi imihlangano le ayivalanga khona apha kuphela eMathabeleland South ivale indawo eziningi kakhulu mhlawumbe ezifika 60 ilizwe lonke lelijikelele leZimbabwe bavele bazama ngazonke indlela ukuba abantu bangahlangani babonisane ngendlela okufuze bayenze ukuba bathathe inguquko elizweni leZimbabwe thina njengebandla lolu daba sesiluthethe sesiludaba esilwenza lube mqoka kakhulu esesikhulumisana ngalo kungenzakala amapholisa siwase edale lomthetho ecourt ukuze iyecazulula lolu daba ibafose ukuba benze umsebenzi
umsebenzi wabo ngendlela okufanele bayenze ngayo ngendlela isisekelo sombuso esibadinga ukuthi benze ngayo so ziningi indlela singazithatha ngoba indlela esizazithatha ngensuku ezizayo njengebandla kodwa okuhle mhlawumbe uqakathekile ukufuze ngikusho ukuba akulanto ezamisa ukuba abantu bahlangane bakhulumisane ngohlelo lwenguquko kumbe ngamapolisa kumbe iZANP abantu beZimbabwe sokufika esikhathini sokuba babuthane bahlale phansi babonisane ukuba benza njani ngekusasa yelizwe leZimbabwe ngoba konke lokhu kungumlando wethu akulanto ezasimisa thina njengebandla leTCCC kumbe mhlawumbe ngithi thina njengabantwana beZimbabwe yiso lesisikhathi sesisithatha ukuba siguqule ilizwe lethu leli senze ikusasa engcono eyami leyakho laye wonke umuntu umntwana weZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eMathebeleland South. Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Christopher Moshowe obhubhe izolo ngemva kokugula kwesikhathi eside uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Leli phephandaba lithi ilanga lokubekwa kwakhe lizaziswa ngokuya kwesikhathi. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulesiphathamandla seZanu PF lamapholisa amabili abotshwe ngemva kokuhamba etshaya abantu eHope Fountain. Abantu laba babikwa beveze ukuba bathunywe ukwenza lokhu iziphathamandla zebandla leZanu PF ezivalisa umgcinisihlalo womnumzana Jabulani Sibanda. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyantu kulibulisa lonke balandeli labalaleli umsakazo weStudio 7 okhulumayo nguThulani Ndlovu senkaya wosikhobokhobo. Ngithanda ukuthi ngiphikise iZANU-PF ngokukhulumayo kuqala ngayo uMnangagwa ngiyobala ngiphikisa konke lokhu akushiloyo. Akunabantu inkulungwane ezinkulungwane ezisuke kumabandla aphikisa zisiyangena kuZANU-PF. Akekho vele umuntu ongavuma ukuthi akhitshwe eKenani ehanjiswa eGibhithe. Iwamanga njalo uhlaza tetshoko lawo. Even yena uJoseph Chuma kobulawayo umqambi wamanga nje mele into angayazi. Lokhu kungeke kuze kwafa kwenzakala. Nangabantu nje abathethwe ngomtoko Mount Darwin kubo UMP uzumba marambo phungu bagqokiswa nje ama uniform babiswa kwathiwa ngabantu abasuka emabandleni aphikisa bezama ukuvala abantu ingqondo. Cha, ayikho leyo ayenzakali. Ngisho ndiphinde igama lami lisenkaya kondona usikhubokhubo nguThulani Ndlovu. Ngiyabonga
salibingelile emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona. Siyadumala kakhulu ukubona abantu bezano beka debaliphatha leli lizwe kodwa bengaboni ukuthi bahlulekile. Namanje basayiqhenya ngokuthenga abantu bilabangane babo bebabize emahoteleni bezothi baphuma kuma opposition sezojoyina iZANU. Ngubani umuntu emhlabeni ongazojoyina iZANU manje ejoyineli kwenzana futhi umuntu uyabe ethengwe ngemali? Ayikho phela into yeZANU engathi nje nawe ungathi ungweZANU ukuthi uyiqhenya ngayo. Abantu bezANU uma bengaba lamahloni ngento yabo bathatha ilizwe ku since 1980 kuSmith yonke into ihlangene. Namanje bheka namhlanje ilizwe lelo linjani. Inoma yena uMnangagwa elithatha kumgaba uzwenza kangcono kwehlulekile dizimali sokuwest than khona okade kuyikhona. Ingane sezibhemi i-truck, ingane seziyigebenga seziphatha ocelemba, ingane sezingama-prostitute. So i-future yalezo ngane zalelo lizwe ikuphi nge-government yabo yeZANU-PF? Noma laba laba bezikhulumeli zeZANU lona bekhuluma uJoseph Shuma kumele ngabe sebenamahloni lapho ngoba bakhuluma nje beswele umuntu ongababuza imibuzo ukuthi since 1980 yiphi into ebambekayo liyikhandile kuleli lizwe? Ngaba kukho umuntu obhemi i-truck lapho kodwa silusizi ngayo into yeZANU leyo ukuthi bethona bebhizi ngento ezingathi shu. Siyabonga.
Bonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Siyabona lolu cuko lenzakala elizweni lakithi. Kodwa ngeqiniso vele abantu nje bengajoni bejikajika besiyalinali. iZANU-PF yekwenza lokhu ngoba kwakuqala abantu bayakwazi elizwe ukuthi abantu babulawa iZANU-PF. abantu bathunjwa izanuphilo, abantu babotshwa izanuphilo. Ububi bonke lokhu umnanga kwaso umuntu ongakusikizwe kahle. Kwehlakele too much lo muntu lo. Ilizwe lisedakeni manje ngenxa yakhe ngokusela. Ilizwe libe ukusela leliya. Ende kabafuna ukukhuzwa, kabafuna ukuboniswa. Mawa bakhuza bakufaka ejele, mawa bakhuza bayakubulala, mawa bakhuza bayakubopha. Ilizwe libe izanuphilo leliya. Abantu abavele bakhohlakele too much lapha. Ende ba greedy, asazi imali abangayishuthi ukuthi bazalele sihlale ukuze kube nini. Imali kabayisuthi kunini batshontshe, kunini babulala abantu. Kumanje buka ukuthi bayenzani elizweni. Yibo abahlukumeza abantu, yibo ababulala abantu, yibo abathumba abantu. Akulo omunye umuntu ongayenza into elihlazo njengezanuphilo. Akulo omunye umuntu onga. Konke abantu bonke abakubonayo konke lokusenzakala ama-political parties ngokubulawa abantu, abantu bephuma izandla, abantu bebotshwa, yizanuphilo. Fuka manje ukuthi isebenza kanjani amapolice. Amapolice alandile ungacabanga ukuthi ngumuntu ogulayo, kungumuntu ophilile o-right, kuyindlala ebabulala amapolice la. Ngokuhlupheka, uyahlupheka amapolice akithi. Yikubona itshontsha kubulele senza ububi bonke lamapolice la, indlala, udumo amapolice wethu.
Siyabonga Studio 7 linjani lonke, mthokazi omuhle. Siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Okukhuluma ngodawu 263 ngilapha eGoli. Hayi sabezo bantu basola ubaba lo owe-St Paul obathi khona ubingelela abantu bakubo. Angicabangi ukuthi lo muntu okathuki muntu. Into ayenzayo akula nto e-wrong lapho. Umuntu uma ebingelela abantu bakubo engathandi ukukhuluma ngepolitiki lelo lapho. Angiboni ukuthi ulicala lokhu. Ngoba asisizwanga ngoba party besitudio 7 noma abasakazi bethu ku-wrong lokhu. Sozamana nokuthi kiliyekele abantu kishoni pabanye abantu singavuka ukuthela abantu umthetho ngoba asomsakazi weza nemthetho 7 yamukela bonke abantu abanile kusitudio ku-ZBC le entweni zezano uma silifuke lomkhuba wezano lapha asisebenzi omkhuba wezano wonke umuntu ukhululekile ukuthi ayenze into ayifunayo ngavuka ukuthi sihluke kusihlolela ngilani sihlolela ukuthi usithwalelwe nzima abantu omkhuba wezano le ku-ZBC eliyeza into zezano le lelo kuzoziqinela lapha
Studio 7, Studio 7, salibonani, salibonani, bantu bakithi njani? Hayi nathi siyaphila mpela, siyaphila, naliphila kahle lonke, ngiqhamu ngamabizo ngithi lonke nje bantu abahle, abasithathela ukuthi indaba ezimnandi, liphila njani? Hayi naliphila kuhle, siyabonga kakhulu, siyathandazisa ukuthi umlimi ebelani kimi lempilo enhle, emhle sibili ebongekayo, lonke, lonke, hayi, mina yo libingelela lapha emikhumalo, emikhumalo ngiyalibingelela kakhulu kakhulu. Hayi, bethi ngiyembonisa kumbono lapha mana. Hayi, abantu laba bethu laba bethu abe-CCC bangazuzibuhlu, bengeza ubuhlungu. Abachaye nje bechaye bezithulele, bechayele phansi kuphela, bechayele phansi, bechayele phansi nje umuntu ombe umlindi ekuhambe phansi, egebha ngaphansi kwezindlu zabantu kude ephutheke ngale phambili. Bayenze kanjalo ngoba bangabe sifakaza besithini besithini. Bayabahlupha ngoba babona ukuthi into umbuso manje yabanye uyanyamalala emehlweni abo, uyanyamalala. Hayi, uJoseph Shumayeli bangabi nendaba labo labo, abafowethu bangabi nendaba labo labo ogqawule lapho. Bazobuya kithi ku-CCC uzazi sebeqalisa futhi bethi umlanga kwakho wayengalunganga. Hayi, into abayijayeleyo leyo sibajayele benjalo. Hayi, sithi hayi, umlimo ukhona, sizohlangana. Hayi, siyobonga. Ngiyangithi nime njalo, ngingabi mude kakhulu, ngibongile. Ngingathaba nxa ningambaleli wodwa bantu bakithi. Inkomo Jonga, ngingathaba kakhulu. Dankiwe, andi dankiwe.
Yebo, Studio 7, Studio 7. Ukhuluma ngoBarnabas Sinjalo bakithi, ngemva kwesikhathi eside singatholani. Inkulumo yethu inye bakithi, inkulumo yethu inye. Siyafisa ukuthi abalaleli bethu bonke be-Studio 7 khumbuzane ngendaba yevoti. Ivoti ilungelo lomuntu, ivoti ilungelo lakho. Ngiyaqhuqhuzela njalo ngiyakhuthaza abantu abangaphandle kwamazwe ukuthi-ke abahambe bayovota ekhaya, silungise izinto. Akula muntu ozosilungisela ngaphandle kokuthi silungise ilizwe lethu elidabukileyo kangaka. Ngakho-ke ngiyaqhuqhuzela, ngiyafisa njalo ukuthi-ke kuba abantu bayangami bengena ezinhlizweni zethu ukuthi sifike isikhathi sokhetho siyengena eringini nathi. Singalibali bakithi ukuthi-ke umfana omncane kangene esihlalweni, kangene uChamisa, kangene abangene ama-MPs bethu, abangene ama-councillors ethu, ama-senators bonke abangene. Kube yi-chain abangene. Asambeni siyovota bakithi, asambeni siyovota.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 0800 265 0318. Kwezemelika izolo bekulilanga elikhulu kuZulu weMelika ngoba bekulomdlalo wenguqu oyinkezo yeSuper Bowl odlalwa kanye ngomnyaka. Iqembu leKansas City Chiefs linqobe lePhiladelphia Eagles nge-38-35. Ngelanga kudlalwa lomdlalo kuyajajulwa imuli labangane behlangane bebukela umdlalo lo kumabona kude, kunathwa njengathi lilanga leKhisimusi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Kuhle wasebenzisa lonibala ebesithi ngizalisebenzisa elokuthi njengeKhisimusi, iSuper Bowl iKhisimusi after iKhisimusi. Lilanga elikhulu kakhulu, le economy yakhona ingangeKhisimusi. Kuyadliwa impiko lapha ama-chicken wings lokunathwa vele sokuqaliswa ekuseni emini sekuphekwe wonke umuntu ubephethe ende kutshone kubukelwe and abantu ba kholisa kakhulu lokubona ama-commercial, ama-Super Bowl commercial, ngoba lama-company ahlezi ama-special commercials uthiwe lobonile lana libonile and lawo futhi a-rate the following which is the best Super Bowl commercial and futhi le halftime show is probably one of the most sought after things, izinto ezikhangelelwayo ukuthi mbane abechaya ku-Super Bowl this year. So uRihanna babe bemphethe nje, so ukuzithwala kwakhe umkhanyana uzithwele konke nje. I-Super Bowl lilanga eliyinkala kakhulu sibili ukuthi linjengeKhisimusi after iKhisimusi lapha kwelem.
Ungasitshela ukuthi kulomahluko omkhulu na emdlalweni lo lalowo esiwujayeleyo owekhaya owenguqu?
Ukuze ubone ngapha phela amathimu karelegethwa njengekhaya, ngapha ithimu ebengunumber last ebuyekugcineni yiyo ethatha the best players from a college the following year ukuthi layo iqine. So kunje nje kuma-conference omabili AFC le-NFC, i-champion ngapha ku-American Football Conference iyadlala le-champion ku-National Football Conference. So ingcwele lapho yiyo i-Super Bowl champion. Leli lilanga sibili namhla, not thina kuphela e-America but i-World Cup ye-football njengoba vele amathimu wonke aqinileyo awe-American engapha.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika.
You must hustle if you want your. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind.
Ira Star ethiwa yona Rush asichayela ke bonke abasemathandweni ngelanga lalamhlanje ele Valentine's Day. Sisithi Happy Valentine kibo bonke abasemathandweni. Siqhiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu liyenelisa ukuzizwa ku www.voaindebele.com. Masihlanganele njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.